Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walambulela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 7 ngoNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Loko sekwedlule into sibili ethabisa abantu kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyafika 8 years sokuthiwa akalaqala iSupreme Court.
Omunye wesiphathamandla zebandla leMDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni uthi ufice unkosikazi wakhe sechiye umuzi wabo wathatha labantwana lempahla.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe kuground.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini yebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namuhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Alokhu etheleka amazwe enduduzo kulandela ukubhubha kuka-TB Joshua weNigeria owaziwa njengomprofethi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kachalo kahulumende olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ongumphathi ntambo obona ngezempila kahle namhla uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare esasivaliwe lapho achayele ihlombe ibandla leRoma ngokuphathisa kwezempila kahle. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale beligcikwane le-COVID-19 endaweni yokulondoloza abantwana Emery Ward Children's Home eKwekwe. Ugatsha lolu luthi izolo kuphela kulabantu abangamachumi amabili lanye 21 abatholakale belegcikwane le-coronavirus, abane kungabavela kwele-South Africa oyedwa eZambia. Lokhu kukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 39,189. Labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,606. Asebehlatshwe umjovo wokwenqabela leli gcikwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,321. Lokhu kwenzakala uhulumende ebikwa isithi kakazimiseli ukwamukela umjovo wevaccine yeJohnson and Johnson. Wesiphathamandla zebandla leMDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni umnumzana Thungamirai Matsokere uthi ufice kutshaya umoya emzini wakhe unkosikazi wakhe sechiye umuzi wathatha abantwana lempahla. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqo eHarare namhla ngamagqwetha amela umnumzana Matsokere lomunye wakhe umnumzana Last Mayengahama abahlala iminyaka eyisithiyagalombili entolongweni kodwa bakhululwa ngoba betholakale bengalacala. Ababili laba bathi balakho ukumangalela uhulumende emthethwandaba. Asizweni umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ukuthi ibandla leli limi ngaphi ngalolu daba.
Loko sekwedlule into sibili ethabisa abantu kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyafika 8 years sokuthiwa akalaqala iSupreme Court. Yisifundo bani esisitholayo ukuthi iappeal yenziwa ihlala iminyaka 12 months ibhalwe kodwa ibehluleki ukuthi baphangise ukutshela uZulu lezibotshwa ilokhu ivundekile njengomhlalo njengomkhemeswana. Sifundani ngama lower courts isithethi nabendc alliance sike sicubungule sitshela abantu ukuthi kanti kutshoni lokho yesiyathaba siyajabula senza amadili lokho kukhombisa mhlophe ukuthi illegal system ama court ethu ngasasebe ngasazinelanga asikasela independence sethungamelwa ngama politicians iconstitution yeZimbabwe ithi ama courts are independent akufanelanga ukuthi alandele bani lobani bafanele balandele iconstitution bakhangela icala njengecala izigwebo esinjalo kambe sasinga abantu bangazi bathiwe 20 years umuntu echawe ilitsheli lodwa ilitshe lalingajikwa ngabantu abathathu khonapho bonke yini esingathi ngesiswasimithenasi bejika ilitshe
umnumzana mafa usichasisela ingqubela phambili ngalolu daba
sizabe sihamba sikhankasa la majahala amabili uThungamirayilo lasi kumaprovinsi wonke bebatshela impilo abayihlale emajeli besitshengisa abantu ukuthi eZimbabwe akukhululekanga amajeli angikhona athunjiwe sizathatha futhi ithuba khonapho sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayirejista ukuba ngama-voters senza i-civic education kuzaba le program ezaholwa yi-national executive lama-province wonke lama-branch wonke ezabe iselebreta ukukhululwa kwamaqhawe wethu kodwa sifundisa abantu kakhulukazi ukurejista ngoba yisiqokoqela siyakwazi kuzaba le rigging kodwa singabachaya nge-100-1 i-rigging yangikhona ayisozibe khona sifuna ukuthi abantu lonyaka batshengise mhlophe njengoba lizwile ukuthi upresident Chamisa wayewine nge-66% ku-2018 yila noma sithanyela emadrobheni bayasidisturba bayasihlukumeza ukwesaba umdumo ozaba khona mdlana sesinqobile singabanqobi siyanqoba yithi abe MPs bekhulunyelwa yimi owena uFelix Makala Mafasibanda ijazi elindizayo
iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephula kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa lisithi kumele ihlaziye indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngesikhathi segugurawundi umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
lokhu kuphuma emhlanganweni okwamukela imibono kazulu ngabedayela ephalamende ngomthetho lo umhlangano lo usuqhutshwe ezigabeni zonke zelizwe njalo namhla ikomiti yephalamende ebona ngezomvikela ibe iseharare lapho abaningi abatshengise ukukhathazeka ngodaba lwegugurawundi omunye okhulume emhlanganweni lo ngumnumzana Yanga Mathethe othe kumele ikomiti le ikhangele izehlakalo ukuhlonyezwa kwabantu kusukela ngesikhathi segugurawundi
ngibona engani ukuthi ikhomithi le ikhangele indaba zeminyaka esanda kwedlula ikuzama ukuvala amacala enzakalayo afana legugurawundi ukuthathwa komhlabathi ngodlakela ukhetho olungakhululekanga lokunye ngibona engani kumele abantu balethe ukukhonona kwabo kusukela ngo-1980
lokhu kusekelwe ngomunye obesembuthwaneni lo umvaliye Kanenga
daba lokuba umongameli ezame ukukhipha ezinye izinto ezixoxwayo ukhomishini kuphambanisa ukuba uZulu abakwazi lokhu okwenzakalayo kulungile ukuba uhulumende abone ukuba abantu benza umsebenzi wabo ngendlela ezinzileyo
okunye uZulu akhala ngakho yikuba abantu abake basebenza kwezomvikela bengaphatheki kwikomithi le ngoba kungabangela ukuthi abantu besabe ukupha imibono ngokuhlunyezwa kwabo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mike Ndiweni uthi kumele udawele kugroundi lulungiswe.
Kuqhakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe kugroundi ukuze le ndaba iphele.
Idale leparlamente lizaqhubeka lisiza imbono kaZulu ngalomthetho uze ulungisiswe. Abalelwa amalungelo oluntu bathi eZimbabwe selilezehlakulo eziningi zodlakela lapho amabutho lamapholisa ephula khona amalungelo oluntu kodwa kungela ndlela zokuba engabotshiswa njani. Ezinye izihlakalo ezenzakalayo zigoqela udawa lwegugrawundi lapho amasosha abikwa abulala abasekela ibandla lezaphu njalo bekhuluma indima ezitholakala emhlubuleni wamathebeyland ezigoqela isindebele. Kusukela ngo-2000 kuze kube namhla amabandla aphikisayo athi ukhetho lwande ukuba lodlakela ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngabebutho. Uhulumende kanye lebandla le-ZANU-PF bahlezi belandela ukuthi abantu bayahlukunyezwa elizweni. Ngimele isidlo 7 ngiseHarare.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Umongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ufike elizweni leGuatemala ngesonto kuhambo olukhangelelwe ukuthi luhlaziye ezokuhamba kwabantu abasuka emazweni omabili njalo kuqedwe uhlupho lokuthwalwa kwezidakamiswa. Wele Nigeria izakhamizi zingcwabe abantu ababulawa ngabantshontsha inkomo emzini eyisikhombisa esigabeni seKebbi okwachiya abantu abafika phose amachumi ayisitshiyagalolunye 88 befile. Kulokubangisana okuningi ngenotho yelizwe nezemvelo kulesi isigaba. Abazali abalabantwana abaphila lesimo se-cerebral palsy bakhala ngokuthi babhekana lobunzima osokubangela ukuthi kungabi lokuhlalisana kuhle kumdeni njalo kuchitheke lemtshato. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Isimo se-cerebral palsy yisimo esibangelwa ukuphazamiseka kobuchopho umntwana ezalwa. Ekukhuleni kwakhe uyabe esefuna ukunakekelwa ngendlela ehlukileyo lokwenziwa kwabanye abantwana. Unkosikazi Tracy Mabiza okhokhela inhlanganiso yabantwana abaphila nalesi simo uthi ngezikhathi eziningi sicina sibangela ukungezwani emulini.
Abaningi obaba bayabaleka kodwa sesikuthondiya kathesi ukuthi omama isakhulu bofuthi sebebaleka udluba. Ngokunye ubunzima osobukhona phakathi kwezimuli.
Uthi lokhu kuthiya umama osala ebhekana lobunzima obukhulu ngoba umntwana olalesi simo edinga usizo zikhathi zonke ukunakekelwa emini lobusuku ngezinye izikhathi engayisiye yedwa emzini kanti edinga ukudla okuthile okufana lochako iminse lokunjalo ngoba engenelisi ukuhlafuna amakhabishi lama-chunks asejwayelekile njalo edinga imithi ethile okunzima ukuba abantu bakufinyelele ngenxa yobuyanga osobubhakile elizweni kugcine kubangela ukuchitheka kwemitshato emizini ethiyeneyo. Uqhubeka ethi uhulumende ngaphansi kogatsha lwabakhubazekileyo ubiba ephathisa kodwa lolu sizo lubikwa lungenele.
Lakhathesi sibona ibizwe liyazama sibilisi kuthiwa kulama-cash transfers abakhona kodwa akwanelisi ukuthi bafinyelele ebantwini bonke. inambisi la abazali bakho sesikeza kuza ukuthi asebeyitholile imali ngoba abalutshwane kakhulu.
Ngokwanda kwabantu abadinga ukuphathiswa ngendlela ezijeneyo kugcina sokusinda inhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa abaswelayo lababhekane lobunzima empilweni zabo. Igqwetha elilwe lamalungelo abakhwazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi isikhathi sesiside lolu daba ludinga ukulungisiswa, ngakho ke sokudingakala ukuthi kudingwa amacebo nendlela ezingcono zokuphathisa ngoba uhulumende ehlala ekhala ngoduko lokusilela kwemali.
Yebo, iconstitution itsho njalo ukuthi kumele kukhangelwe ama-resource, kodwa akutsho ke ukuthi lingakhangela ama-resources libe selinika amalutshwane kwabantu abakhubazekileyo. Njengomphakathi ngibona ngani i-society yethu ama-private players lawo kumele aphathiswe ngoba lezi izikhathi esiphila kizo zinzima kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID owayenza ukuthi amathuba abe malutshwane.
Udokotela Nomini Matara omela inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu uthi balwela ukuba kwengezelelwe imali kwezempilakahle kulandelwa isivumelwano saswaphutsha esikhuthaza ukwabelwa kwesilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini 15% sebhajethi yelizwe ukuba singene emsebenzini wezempilakahle.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi eqhubekele phambili esengezelela imali ayifakayo kwezempilakahle.
Oqhubeke ethi kube nenguquko kwezinye inhlangothi lapha nalaphaya eze ngokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngoba sebebona lezibhedlela zemaphandleni sezitholiswa ingatsha zama-high dependency units lama-intensive care units. Isimo se-cerebral palsy sihlasela ubuqhopho siphazamise umuntu kundlela ami ngayo nakundlela ahambisa ngayo izitho zomzimba. Inhlolisiso eyayenzwa ngomnyaka 1996 yaveza ukuba abazali abanakekela abantwana balelesi simo bagcina bekhathazekile engqondweni bedinga ongabasiza kulo mthwalo. Lesi simo sibikwa sihlasela phose abantwana ababili kunkulungwane ngayinye emaphandleni eZimbabwe, kanti befika kwabedlula abathathu 3.3 kunkulungwane ngayinye kubantwana bonke abazalwa bephila emadolobheni kuleli, kanti emhlabeni wonke jikelele leli nani lifika kwabane kunkulungwane ngayinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMakhitha Ntande.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini yeWange Colliery ngoNhlangula ngomnyaka ka 1972 bakhalaza ukuthi inkampani leyo ibavulele amathuba okuthola imisebenzi etshiyeneyo efana leyabomandlinela bengabanyisani kakhulu labanye abafisa ukusebenza kumbe ukufundela imisebenzi le eWange Colliery. UGibbs Dube sethulela lolu daba ngocweleyo.
Wabhubha abantu abangamakhulu amane lamajumi ayisikhombisa kuze kubhidlike umgodi eWange Colliery number 2 mine mhla ziyisithupha kuNhlangula ngomnyaka ka 1972. Abantu badilikelwa ngumgodi lo bathiya imuli zabo zihlupheka. Loba nje kubiwa ukuba inkampani le yabanika imadlana yokuthenga ukudla lokunye. Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini lo bathi kumele iWange Colliery ibavulele amathuba emisebenzi. Unkosikazi Anakleta Tatu ngomunye ofisa kwezwe lokhu.
Sikuthi ngani bayasinika izina ama-scholarships. This is like ukuthi continue sis advance bangakwansi ukuthi basinike ama scholarship ngamfundi maybe want to ngiyenza degree they sponsor me kunabanye abangela umsebenzi babanike umsebenzi eWange Colliery kumele basenzele khonokho ngoba abazange besenzele lutho so kumele basinike ithuba lokuqala ngabe recruit umsebenzi even kunabanye abahamba esikolo xa ukuthi bayathatha kume ngwa apprentice nursing vale esikolo sawe i-Coalfields nakuyo ukuthi umuntu ungutitsha ufuna ukufundisa e-Coalfields bamthathe.
Unkosikazi Tatu uthi sebeke bakhulumisana neziphathamandla zenkampani le ngodaba lolu.
sake sakhulumisana labo sihambe kugathering lezana ezenziwa every 16 but asikaze sibone action engani ingcono. We have said it several times so akukhuluma kamanje but bakhanya ngani they are reluctant akabenzi lutho especially ebantwaneni they stick on saying ama widows but abantwana babaphushela khatshana.
Unkosazana Audrey Zulu ngomunye njalo olukhulu kwaphelela emgodini lo.
At least ikampani ngabe yanceda ngokubanika something like i-life insurance ukuthi bethathe some of those abantwana ama-deceased labana at least bethole ama-benefits like ukuthi bengeniswe ekampanini bethole imisebenzi ekampanini automatically ukuthi labo bebe ngama-breadwinners.
Baningi abasekela lokhu. Omunye wabo unkosikazi Esther Mpala ulesihlobo esaphela emgodini lo uthi inkampani yeWange Colliery kumele icele kuhulumende ukuba usuku lokubhidlika komgodi we-number 2 lube likhefu elizakhunjulwa ngabantu bonke kwele Zimbabwe.
Uhulumende kumele ayenze ilanga leli u-6 June abe yi-national holiday ukuze abantu baqakathekise ukugcinakala kuhle kwezisebenzi nxa semsebenzini.
Loba kunjalo bayabonga abanye ngabakwenzelwa yinkampani yeWange Colliery. U-Ephraim Zulu omunye wabo.
Ungasenani siyabonga ngomsebenzi omuhle oyenziwa yiWange Colliery Company ikakhulu sikhangelele i-department yabo ye-safety eyokuthi khona bebone ukuthi khona ingozi ezinjalo azisoze zaphinda zenzakala njalo futhi eWange.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Beauty Mutomba ophethe uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko kukampani yeWange Colliery ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGift Dube.
Abanengi wele Zimbabwe bathi abezokholo balahlekelwe ngokubhubha kuka-TB Joshua owe-Nigeria obesaziwa ngokuthi ngomprofethi ngoba wayengumuntu ongelabandlululo njalo esindisa impilo zabantu umhlaba wonke. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abanye bathi ukubhubha kuka-TB Joshua obelodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutswanga, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Africa ubuhlungu.
Prophet TB Joshua was not a Zimbabwean. We as a government of some sort
is a fellow. TB Joshua ubengasosizalwane salapha eZimbabwe kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khonapha eAfrica, ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba
the country and we feel saddened about the passing on.
Umfundisi Anderson Sherin uthi ibandla lika TB Joshua lilahlekelwe kakhulu kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kuka-TB Joshua ibandla lilahlekelwe kakhulu singabali e-Nigeria but ibandla umhlaba wonke. Sinanzelela ukuthi bengumuntu obefinyelela wonke umuntu yonke indawo kodwa ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi weKingdom Transfer International, uthi ufunde okukhulu kumuyi uTB Joshua okufana lokuzehlisa.
uTB Joshua ube ngumuntu otshumayela ivangeli, ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi, amawido lama-orphans. Kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani okuseleyo ukuthi uzehlise uzithobe sithi lala kuhle TB Joshua. Izifundo sitshele zona sizasala sizilandela ezifana lozothando, lozokupha, ungakhethi umhlobo, ungakhethi ukuthi lo muntu ngoyeliphi ilizwe, ubulothando olumangalisayo.
Unkosikazi Sukoluhle Sibanda obengumlandeli ka-TB Joshua ebulenjini uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhu efisa ukuyamvakatshela abone ubukhulu nezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kuka-TB Joshua ngoba selokhu ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe ku-TV. Bengilokhu ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izibamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala ukugcwala kwalo kutsho ukuthi abakuthola khonapha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uprofet TB Joshua obesele minyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa i-57 ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo njalo imbangela yilokhu ingakazakali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Zemidlalo amaqembu amakhulu emidlalweni wenguqu asezibeke kusimo esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup esaqhubeka elizweni. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngocweleyo.
Ukusibana sika group 1 iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo eyithoba ngunembili kuthi endaweni yesibili kule qembu leCAPS United lona lile miklomelo eyisithupha ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emine. Endaweni yesithathu kule qembu leHarare City lalo lile miklomelo eyisithupha kuthi eliZPC Kariba lisendaweni yesine lile miklomelo emihlanu. Emsileni kule Rentals leYada ezile miklomelo emibili iqembu ngalinye. Kula maqembu ayisithupha kusibana sika group 1 okusho ukuba sekusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo le ifike phakathi laphakathi. Kusibana sika group 2 imidlalo isifike phakathi laphakathi njalo amaqembu sekumele aphindane umphehlo. Ngemva kwemidlalo emithathu iqembu leChicken Inn leHighlanders asele ehlezi phezu kwengalane le miklomelo isikhombisa iqembu ngalinye. LeChicken Inn lona lihlezi esiqongweni ngoba lihlohle amagoli amaningi. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu futhi bangene kulomdlalo bengazange bathole ithuba lokulungisisa amaphutha abagadli babo ngoba abadlali bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo.
Ngathi uphakathi kweviki ukuthi laphana omele sifike khona siyegqidisa kwehlula but ngifuna ukuyasebenza gadalala njengo mqeqeshi kodwa ithuba ngisalitholanga. Namhla futhi sathola amaningi ngoba ngibona ngani amabili amathathu hayi kumele angene kodwa abafana abazange bekwanisa novalo singatsho but yinto engithi njengomqeqeshi ngizakwanisa ukuthi ngisebenze ngaso kusiyaphambili.
Kusibana sika group 4 iqembu leNkezi Platinum Stars ilwe lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yithoba munemunye ngemva kwemidlalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lona ilile miklomelo yisithupha. Iqembu leNkezi lidinga ukuba linqobe kanye kuphela nxa amaqembu esephindana umphehlo ukuze lizithole selidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano lo weChibuku Super Cup. Ngaphansi kwengalane kule qembu leTriangle kanye leWawa wona lo mklomelo wodwa iqembu ngalinye. Kusibana sika group 3 yiloba yiliphi iqembu lingadlula lela kusigaba esilandelayo njengoba phezu kwengalane uhlezi iqembu leCranbourne Bullets elile miklomelo emihlanu ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu abalisa ele Black Rhinos kanye lele Tenex ale miklomelo emine iqembu ngalinye. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leManyika Diamonds elile miklomelo emithathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Omunye weziphathamandla zebandla le-NDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni, uMnumzana Thungi Mirai Matsokere, uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha abantwana lempahla. Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu namasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.